Sina njenge nhlangano we-MDCT sacho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa sikompite labanye lamanye amaparty kuma-by-elections. I-problem esitshelwayo thina ngohulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina siready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama constituents ukuthi bangabi labameli babo ku-parliament, and into lathi engasiphathi kahle yona leyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama gaps awesikhathi eside kungela representation ku-parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxoshisa abameli bezigaba ezinenge abebandla le-MDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izithalazo zabantu ukuthi thina njengebandla le-MDCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa okuqakathekileyo, okuqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MDCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi elandela i-constitution yethu. Ngakho-ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho we-party yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akaseyimemba ye-MDCT ekubeni wangena ephalamenti ngetikiti le-MDCT, i-constitution yethu ithi umuntu lowo kumele arecallwe from iparlamenti.